Ngenkale ngichasisa ukuthi ubaba u Douglas Monzora, upresident we MDCT, ufike njani ekuthini abe elo mongameli weZimbabwe ubaba u Edim Nangagwa. Ubaba u Douglas Monzora uphiwe isimemo ebesimema njengomkhokheli webandla eliphikisayo eParliament okokuqala. Okwesibili, leso simemo besimema njengabanye babakhokheli amabandla aphikisayo. Akasuye yedobe enxusiwe, kunxuswe labanye abakuPollard, labanye abangaphandle kwePollard ukuthi babuye kulo mbuthano wokukhuthaza uZulu ukuthi ahlabe amaJackson okubana azivikele. Akutsho ukuthi sibambene lezano, hatshi, kutsho ukuthi siyabambisana lo hulumende, siyabambisana into esindayo njenge COVID-19, njengazo zonke inhlupho esilazo eZimbabwe, ziyadinga ukuthi abakhokheli babambisane. Akutsho ukuthi siyabe sesimunye, akutsho ukuthi siyavumelana izikhathi zonke, akutsho ukuthi sizahlala sibambisana kikho konke. Kulokunye singeke sibambisane khona lezano, ngeke sibambisane lezano nxa ichaya abantu, ngeke sibambisane lezano mayihlukuluza abantu ngamalungelo abo, kodwa siyabambisana labo abe senza okuhle okuletha intuthuko, okuletha ukuphepha komphakathi, njengakhonokho kade kusenzakala eVictoria Falls.
Ungathini kulabo abathi ukuphiwa kukaMonzora ithuba lokukhuluma ngomnankagwa izolo okuveza sobala ukuthi iMDCT isiyingxenye yezani?
Ubaba uPresident uDouglas Monzora uphiwe ithuba lokubonga ekugcineni komsebenzi okungathiwa yi-vote of thanks. Yikho lapho laye athethe khona ithuba lokuthi abe sephosela kancane lokho akholelwa ukuthi kuzasenza ukuthi siqhubekele phambili ndawonye njengelizwe. Yikho lapho athe khona akumelanga silwisane nxa silembono etshiyeneyo. Silo nkolo ke ethi thina ngesilungu bathi irrational disputation, okunjengokuthi ukuthi kumele nxa siphikisana kumbe silembono engafananiyo, engahambelaniyo, sixoxe kabanzi, sidinwe nxa sidinwa, siyelala sibuye kusasa sixoxe sibonisane, omunye aze abone ukuthi kanti omunye wami waqina esimangala umbono kuyini okuhle ngombono wakhe. Sihlanganise imbono ukuze siphume lombono owodwa, singalwanga, kungafanga muntu, kungahluphekanga muntu. Yiyo inkolo esilayo njenge-MDCT okwamanje. Lokho kuza cho ukuthi kuyabe kumele sisondelelane lebandla lezano PF eParliament. Kuyakhulunywa kwesinye isikhathi kungaphikiswa nanga kuvunyelwana izinto ukuthi kungcono senze kanje, batho labo ukuthi lapha singayenza kanje. Nxa kuyikuthi into ezizaletha izixazululo kumbe impendulo enhluphekeni zabantu, yikho esikufunayo ukuthi kube sokuthiwa konke okwenziwa izano kuyaphikiswa la izano ithi konke okwenziwa iopposition siyaphikisa. Yikho okusifikise lapha esikhona namhlanje.